uyobuya uzozenze njalo sifuna ubana udikle good right ngizenza lokhu imali embuyayo imali encane engifuna entweni le enje sithi sikhangela phela thina njengabanikazi belizwe kunasini thina angitsho ukuthi izanup ngabaye bale belinqosuzempe ngitsho wonke umuntu uhulumente uhulumente womuntu wonke sesikhangela ukuthi umuntu lwana ubuye yini ukuzenza khona akuthiloyo ngoba phela into bona kulezi nhlanganiso ezibuya zicathile wesikhathi zagcina usomangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu so kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwazi hayi abantu laba babuye uzofundisa lokhu and soke siyakwamukedile abafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi-ke yiko kanjani abakujongileyo khonokho atsho ukuthi na uphaphame usibona umntanabo ekutafanifane kanti sefundiswe enye into engayisiyo yilo udingeko lebhilileyi ngamafitshane baba mthembu
ye baba mlekazi ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba ugolide ngena kholapho utsho uyatsho ukuthi ye kumele kuhlolisiswe ukuthi kambe umuntu ulandani inhlanganiso zilandani kwele zimbabwe ye kuphosela kho khonapho
ibhili le that seeks to regulate ama-NGO ikuthi ezimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona a-operator okusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshele iqiniso ukuthi besaba le nto abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni osokusimangalisa-ke ikuthi lanxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le yiphase ngoba balama-numbers ephalamente bangenza iloba yini abayifunayo simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama-disruption kuma-public hearing kwenziwa yini kathi ukuthi elizweni lasezimbabwe singenelisi ukwenza izinto ngendlela eqondileyo ukuthi omunye owakwethuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe lo wakoDube lo wakomoya bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi ZANU-P F ithumele abantu ukuthi bazodisrupta ayisikho kokuqala uzakhumbula ukubana around 2009-2010 somewhere there sibhala i-constitution saba lama-disruptions a-serious kakhulu angazi ukuthi othuma labangani bakho mnangagwa bathi lizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke okwenza abakufunayo
Chuma kuthiwa lina vele lifuna ukuthi lenze santando
akusiko khonoko kuhlungu mfowethu umlalazi ngiyabona mhlawumbe kushouthi mhlawumbe kwameqaka sengakubale kuhle ngithemba nawe mthembo unje uyakwazi akula lizwe whether kumbe kuse-America Britain wherever okutho kona ama-NGOs abuye asebenze nje kuphela nje bahlana bengela governing act akula te njalo lokhu ngiyakubhejela sibili yithi sodwa ebesiloku singakabi lo mthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza e-Britain awusuze uthi uhambe uyokungena nje usethi na suvule i-NGO yakuzosebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani kuhambe njani ukutheni even i-America name whatever country vela kula besiloku sayekela abantu laba besenza abakufunayo kungakhatheleki ukuthi nakutheni awuna nto esiyesabayo Hey, ama-public hearings awa ngizwile but mina I'm relied informed njengomuntu osephalamente ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzele umathanda besenza ukuganga wabo they were paying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumavenyu zona lawo ukuthi behambe beyodifenda ukuthi ona ibhili le ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili phezu kwakho lokwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebedisrupta so kwesi sikhathi yikho labantu usuka kokucina sokusenzakala izinto ongabelanga zenzakali
mlakazi uyavumelana logolide kwalapho
ezimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulate. Abanye bethu siyazi ukubana uma bethu bafuna uregulate, bafuna uregulate ngoba bakukhangele with a suspicious eye, ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayithi beche. Yikho ubona ama organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi. In terms of lokho akuchoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani, it's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi. Yona sibona izisebenzi kahulumende, amapolisa abahamba ngezicathulo ezijekileyo.